So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ekuseni ngolwesine mhla ka 6 kunhlolanja 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokujeziswa kwentsha yeZanu PF eyethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo.
Kuna wanda bambi ngakulu, abati ngasi nesezi ukanga, mazelebe kukonye ipachi ele zani tefu, wale wanda yi rulu mtani.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi ababalisi abangamalunga ayo sebeza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi wamaviki amabili.
Wonke sasikukhalela abakasini, so kuyakungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini, akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Amalunga ebandla lama Republicans ngapha kwele Melika avotele ukuthi umongameli Donald Trump engasuswa esihlalweni.
Selethelisa ngizime esikolo ngabaphathi bezikolo bekuthi kuhamba ugqoka kuhle, bophi thai. Ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sarise savuthuka asagqokekile ugqokeke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ngiseliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana okwenkokhelizo gatsha lwabasakhulayo kuZanu PF ezethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo. Abanye bathi abasakhulayo laba bazithathele inyathelo lokuveza inkohlakalo kuleli bandla bengathunywanga muntu, kodwa abanye njalo besithi mhlawumbe zikhona iziphathamandla zaleli bandla ezibaxhasayo ukuthi baveze amagama abanye babo. Emhlanganweni wedale lePolitbiro yeZanu PF izolo ntambama, omnumzana Louis Matutu, Godfrey Tsenengamu lo Pupurai Togarepi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yacebisa ukuthi umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa Mnumzana Kudakwashe Tagwirei, umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe uMnumzana Tafazwa Musarara loMnumzana Billy Rottenbush wenkampani yeGreen Fuel bathi balamacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. IPolitbiro ithe lanxa ingasekeli inkohlakalo, kodwa ngokwethesa uMnumzana Tagwirei labanye bakhe amacala, abathathu laba batshengise ukungahloniphi inkokeli yebandla. Ngaphambilini kokuxotshwa kwabatsha laba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla leZanu PF uMnumzana Joseph Chuma othe usekela inyathelo lokuvezwa kwabo inkohlakalo.
Endabeni yemnotho elizweni lezi, le ndaba yamasanction ekhunjwa ngayo, bese kusiba le ndaba yona leyo e-corruption eyenziwa ngabanye bethu khonapha izalwane zeZimbabwe. Ngenye indaba ekhona, uyathola abantu sebebhizi sebefunaukuvikela belwela abantu abana, uzibe ukuthi kanti kukhona likutholayo yini lazi laklabalala kangaka abantu bekhuma. Akukhangelise kubonakale nxa kukhona okukhona kulungisa indaba, ngoba asuke sithi khona ngapha sibe sikhayele ngendaba yemasayensini, iqakathekile sibili. Kodwa thina lapha sisoda siyenzani? Asikulungiseni okokubana yikuthi into zonke zihambe. Ngiyakwazi amanye amazwe apha kumasayensini, kodwa ngenxa yokuthi bona bazenzele into zabo kuhle, bakhiphe ukudla kudla njengeChina. iChina ilamanye embazweni amaningi ivile ye-America, abasakwenzi kakhulu abantu bakhona ngale, ngoba bayakwazi na ungakwenzela okungabanje ithenziso yimpilo yakho ehambayo. Suke kwethusa umuntu into ayethuke ayesabe kwezinto ezinjalo. Kazi ngifisa ukuthi ngabe lathi siyafika esigabeni sekwezinto ezinjalo, ona ngamuntu angabanzi sezinto ezinjalo, qhuma ikhanda kuphela kuphele lokwana. Ungabona sikwenza khonoku, hawu uzabona kuyaqala ushinto ihlela.
Basola ukuthi kuyabe kulwiswana kulabo abaphethe intambo zombuso, ngakho abantu bese bephongusetshenziswa nje, kuyikuthi bona baqopheni abantu ngcono bengayingeni le eyomdeni.
mina mbona ambona landa ngemdeni abantu abana uhlupho esilalo kuna abantu abaningi kakhulu abathi nxa sebe senzeuganga bavele begqoke ibhathi elezani phezu ngoba bekwathiwa yi-ruling party umuntu angakazi angenele umhlangano owodwa nje ngisho oweseli kumbe we-district gakwazi lokuthi isilogan sishangene ungamfaka phambi ukuthi awushaye isiloga sebe senzani phezu uyanitshumayele ayele kodwa nxa esebona uyabe egqoke azathungise kuma-special designer sile bhathi ihembe amunye azathungisele ebhruge elezani phezu unxa ehamba uzabhosa ukuthi ngalala umuntu lo usamhlobuni nencwadi yena sefuna ukudla ngakho andabo so asiyo ndaba ekuthi mhlawumbe ngokomdeni but yindaba yokuthi bona kunabanye abayizimali ngendawo zomhlangano abantu bomhlangano bona ngabe sisibili babathwelezima babadubeka bayayiswela impuvu baswela amafutha baswela konke okana le mali bayaziswela ebhenki yibo abantu bomhlangano kahle kahle kona laba abantu yena umuntu ahambe yothatha ikhesi enkulu kangakanani wena ngapho uphiwa 300 ngezinye 30 wekhathi uyisweli yibo abantu abahlisekela umhlangano bona lapo
lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekwobulawayo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo sebenza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi kwamaviki amabili ngoba bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso le ithi uhulumende kumele akhuphule ababalisi njalo ababhadale imali elingana lamakhulu amahlanu amadola eMelika. Isiphathamandla senhlanganiso le ezansi emandebeleni unkosazana Melissa Chingwanangwana uthi ngokwehluleka ukukhuphulela ababalisi uholo uhulumende ubulala ezemfundo.
Thina njengamalunga awe-athi sivumelene ukuthi asize siye emsebenzini ngoba asenelisi ke emsebenzini imali abathi bazasinika yona ayenelisi ukusiphilisa and kunje lapho esathuna khona ukuhola imali yakhona siyahle yaphela so siyehlule ukuthi sibuyele emsebenzini ngcono sibe sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili ngoba konke esasikukhalela abakasiniki so kuyabe kungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Uhulumende selike lamazisa yini ngaleli nyathelo?
Vele lapho esaqalisa khona ukwenza kungayi emsebenzini sakwenza wabakwazi ukuthi yikho esifuna ukuyenza ngakho futhi ukuthi sithi sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili siyabe senzela ukuthi bona bayabe sihe umuntu engakeliwe emsebenzini ngemva kwamalanga angu-14 umsebenzi uyaphela so lathi sibatshengisela ukuthi umsebenzi siyawufuna kodwa nakho siyakhala sifuna imali ehambelana lo msebenzi esiyenza.
Udaba lweholo siyazi kwaba lokukhulumisana lagcina livumelene elakuvumelanayo lanxa nje kukulutshwana ungasichazisela ukubana elakutholayo khonokho kwenza leneliseni empilweni.
Thina akula kuvumelana esakwenzayo isivumelana esenzayo i-Ethics Council sayenzwa ngamalunga amalutshwane abanye bonke babengekho amalunga anjengathi thina be-athos labe-pto zethu sasingekho so isivumelano esayenzayo thina asivumelani laso ngoba sasingekho siyenziwe so kunjalo nje asivumi ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asizange sivume imali nale abayikhulumelanayo e-Victoria Falls.
Ebazalini abangathi mhlawumbe ngokungayi emsebenzini liphazamisa imfundo yabantwana ungathini kubo?
Isimo sesikiso khathesi akusavumi ukuthi sibe sokhe siyemsebenzini siyavuma ukuthi kuyaphambanisa abantwana kodwa sekuthi yikuthanda kwethu asenelisi ukuhamba vele emsebenzini kunje kuzafunakala imali zokugada lezokudla ngeke sihambe siyebafundisa abantwana bangikhona silambile singela zinto esizidingayo thina so kuyasihlupha lathi ngoba singabazali ukuthi abantwana kuyabaphambanisa imfundo zabo kodwa yinto okumele siyenze ukuthi izinto zize zibe ngesimo.
Kuhulumende akhona amazwe elingathanda ukuwafikisa?
Thina lokho esikhala isicelo sethu sokuthi sifune imali yethu siyiphiwe ilingane nemali esasiyihola ngoSeptember ka-2018 kumbe sithi sifuna imali yethu ngemali e-America i-$500 kumbe ilinganise ne-interbank rate. Nxa singakutholanga khonokho kutho ukuthi asize sibuyele emsebenzini ngoba lezi ezingane ababelokhu bezithembisa zona aziyenelisi ukuthi zisiphilise ngoba kuyathi kunje besinikela le ncane izinto ziyahle zikhwele futhi. So kungcono ukuthi besinike imali lokhu esikucelayo $500 kumbe elinganisiwe nge-interbank rate.
Lo-ke Nkosazana Melissa Chingwanangwana, isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kusenjalo, i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini bengagqokanga impahla abaphoqelelwe ukuthi bayigqoke nguhulumende ngoba kabalamali. Ababalisi besilisa kumele bagqoke amabhulukwe agqokwa ngabantu abasebenza emahofisini, lamahembe lamabhatshi nxabe lawo. Abesifazane labo kumele bagqoke izigqoko ezibenza bahlonipheke phambi kwabafundi. Amajini lamateki akuvunyelwa. Kodwa iPTUZ ithi njengoba ababalisi bengelayo imali yokuthenga lezi mpahla, sebezagqoka yiloba yini okuvimba ubunqunu babo. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Nanzelela ukuthi abaningi bababalisi sebeseshuleka ngenxa yenkolo engenelisiyo ukuthi umuntu akwanise ukungena eshopu ayithenge ezakhe impahla zokugqoka emsebenzini. Khathesi kunje mina ngingumama ukuthi ngingene ko-Edgars angisakhwalifayi ngesalari yami engiyiholayo. Impahla ethengiswa ko-Edgars yabe sisho ukuthi isalari yami kumbe iyangithengela iziketi ezimbili neblouse eyodwa kanye and ama-instalments ngesikwerede ko-Edgars vele ababalisi abasakhwalifayi ukuthi ungathatha impahla ngesikwerede. So sibone kakhulu ukuthi ababalisi abaningi sebetholiswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle bophi ithayi, ikanti amahembe lawana abathenga iZimbabwe sarit savuthuka asagqokeki bewugqokeke. Okunye kwenza sithi thina ababalisi bethu kathe salenhlanga se-Progressive Teachers Union bengagqoka iloba yini. Singananzelela ukuthi impahla ngazithi ngamajini namakhakhi okuyiwo kwangakhulu ukuthi igqoke so yizo ezilastayo, yizo ezigcinde, yizo ezihlala isikhathi eside. Asila-allowance yempahla njengabonesi, singananzelela onesi kuba le-uniform allowance lamapholisa lalaba be-ZTS balabo-uniform allowance izinto ezikathulo banika imali yokuthi bathenge. Thina asila-clothing allowance yokuthi lathi sikwanise ukungena kwabo-topics labo Edgars izindabo power cells ukuthi sithenge. Othisha somele beye kokhotham ukuthi bekwanise ukuthenga impahla zoke emsebenzini and weare saying that's not right for professional.
Kahle kahle asithi isudu yombalisi ongubaba ibiza malini, njalo lesigqoko somuntu ongumama sombalisi ongumama sibiza malini esisodwa?
Xa ungena ko-Edgars isigqoko somuntu ongumama athe singama-600-700 pounds. Ungananzelela ukuthi kathesi loko isalari kuthiwa iyakhwela ikhwela ngesikhathi thina sikhola impahla zona lezi zizakhwela anti kathesi nginje siyi-600 ngoba sikhola 1000 singakabali ukukhipha kwamanye amanye thina sibe sikwerede silabo metal aid silabo onyarazo. So vele imali yona leyo yabisithele kusalari yami ayikwani ukuthi mina ngingene ko-Edgars ngithenge isigqoko.
Lo-ke Nkosikazi Nokuthula Hlabangana, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com lithi umthethwandaba weNamibia walile ukwesula impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe nyakenye ngoba abaphikisayo behlulekile ukuveza ubufakazi obukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kusetshenziswa imitshina yalezi nsuku eyasetshenziswa ukuvotisa kwele Namibia. iphephandaba leHerald libika ukuba kuzasungulwa uhlelo lokuphathisa abantwana besikolo ngokudla. Kulandela imbiko ethi abanye babo baya esikolo bengadlanga. Yeah, ukumanje ke balaleli ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu ku imlayezelo elisithumelayo na nge WhatsApp kunombolo ezithi
+1 2024 65 03 18. Nina ngombono wami bantu akula manye amazwe angangenelela especially la mazwe aphesheya maybe UN. Angeke ngeneli UN ma kuthina abahlali beZimbabwe singasukumanga. Kambe bantu bakithi kuyaze kube nini sihlupheka kanje. Kuyaze kube nini impela. Yebo okwemfundo abantwana bafundi kodwa ke abanye bafunda ngapha eGoli bayithola imfundo. Kodwa zibuze ukuthi abantwana bazawufunda bazo nasebefundile bazozithatha phi incwadi zokuthi like ama-permit like ama-ID yokuthi besebenze la yabona loo nto. So vele kufana nokudlala nje nabantu bakithi mbonani isikhathi sesifikile sokuthi azi kusiya ngami noma ethanga ngumfazi isikhathi sokuthi ngabo abantu bagaxa amajazi kube enough is enough kungabi le strike sokuthi namhla kule strike se-3 days sine kuhle kube nje istrike nje kuliwe once ngoba i-government le bantu bakithi amazwama okugcina yathatha umbuso ngempi angeke ivele nje inikeze enye iphathi kanjalo nje thini angeke lokho labo basokola ngesikhathi sabelungu babona ukuthi siyahlupheka bangena empini lathi izikhathi sethu isikhathi sethu kathesi bantu ukuthi sesihluphekile kwenini asingenele empini once ngiyabona.
Ngiyalibingelela ku-Studio 7 Mandlovu osenkayi ku-Ward 25. Ngiyalibingelela kakhulu, ngiyathaba ukuthi sihlangane ku-2020 singabaphilileyo. Ngilesicelo la nje ngomzali, silesikolo sethize labo ehlanganisa u-25 no-24. Isicelo sethu esikhulu bantwabethu lezihlobo zethu eziku-diaspora. Isikolo kasilamanzi njengabazali siyacela silokusilela okukhulu kakhulu. Abantwana balamanzi, abantwana bakhona abahlala esikolo, abalamanzi, amatichara kaalamanzi. Sibe sicela izandla zenu bantwabethu eliphandle ukubana lisincedise kubhorwe amanzi ezwe labo. Ngingumama osemzwaphansi umama Mandlovu. Ithinteke kakhulu sisemhlanganweni wesikolo lokuhawula kwabazali abahawule ngakho bekhanya ukuthi abaphathanga lutho kodwa isifiso balaso njalo ngithanda ukulitshela khona abantwana benze kuhle kakhulu imathebelelendi North yonke inkayi isikolo sibe ngunumber 1 ngiyabonga ngingathaba kakhulu nxa lingasixhasa.
Okhulumayo Kristen Betts. Ngithanda ukukhuluma ngumelana lokutshintshwa kwegama lePhilandaba Clinic. Ngikuzothoka kwenziwe yiBulawayo City Council belipha igama elisha elithenjiwe lesabe. Kuyangimangalisa ukuthi bona wayiphi kungani betshintsha igama futhi elesilwini. Phela sazi i-history yePhilandaba futhi baze bathi iPhilandaba wakusukele kuphi. Kanti okufunakalayo ukuthi kube neklinika. Maklinika i-population nani labantu selikhulile uba baningi amaklinika ashoda, amaklinika afunakala amaklinika. Kanti wona kungani bengakhe iklinika entsha bayiqambele lo gama elisha lokubana batshintshe amagama. Lokusalayo ukuthi sesizosuke sitshintsha la malokishi, sesizothwaya kusenampopho siyoqambele igama. So kumele sinazele into enjalo. kukanti nasa uskali wana wakhe lobishili shaman patuli nita wazo usha makambi kamelishi so sikala wako lapa awad bagit pangani bago nasile lagu yintolo into katile klinika enja yifuna galani mwiti ikama yabu
salbona wani kustudio 7 wene kamalamu ato shaba yabu wako sipituba mina indaba engifisa ukukhuluma ngayo indaba le Politburo meeting kade yenziwe yiZANU-PF batshengisa ukuthi bona ngokwabo abafuna ukulwisa i-corruption ngoba ngabalwisa i-corruption for these 2 years mna ngakwe ngu-president ngaba khona sebeboshiwe manje lamanje akula muntu obotshiweyo akula muntu okwafakwa ngitsho ekhothi nje ikhothi iziprovele ukuthi lo muntu akanalo icala so utshengisa ukuthi vele nabangane babo badla labo asazi ukuthi kuyosisaphi kodwa nje siyabonga bafana i-Youth League yeZANU-PF itshengisa ukuba nesibindi sokumelana labo noma nje bekhuluma nje ukuthi kungaba kule sandla soboya kodwa hhayi into abayenzileyo itshengisa isibindi njalo lethemba lokuthi ma iZimbabwe ingaba labo abafana abaningi abafana nalabo into abayenzileyo kuyaizwe lethu liyafika kwesinye isiteji.
Lawa-ke ngamazwi nobalaleli bethu eliwathumele kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Likhumbuleke balaleli lisithumele imlayezelo emfitshane engadluli yona 2 minutes ukuze senelise ukuthi sidlale yonke esiyitholayo kini. Njalo lingathuki likhulumeke okusenhlizweni yenu, lingathuki likhuluma kahle. Siyabonga. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, amalunga ibandla lama-Republicans awedalele Senate elangapha kwele Melika izolo avotele ukuthi uMongameli Donald Trump angasuswa esihlalweni ngoba kalacala lokuzama ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukuthi akhankasele ukhetho oluzayo olokudinga uMongameli. Idaleleli livote ngolwesithathu ngemva kwamaviki ambalwa kuphikiswana ukuthi impela uTrump wayefuna ukufumbathiswa na uMongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ngoncedo lwezomvikela kumbe hatshi. Amalungu ama-Republicans avimba abafakazi abambalwa abagoqela uMnumzana John Bolton kwayengumcebisi kaTrump owaloba ugwalo lokuthi uTrump ulecala ukuthi laye ethulele idale leSenate ubufakazi obuphathelane lalolu daba. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazo uMnumzana Dan Moyo oyisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthi ukuthi lakhona vele into esiyilindele ngoba besazi ukuthi ngendlela ama-Republican abambene ngakhona ukuthi uTrump engakhitshwa esikhundleni ngoba vele sibona ukuthi kutshengisa khona lokho ukuthi abasoze bamkhiphe. Kodwa I think ukuthi kuzodivida ilizwe lethu leli ngoba abantu abaningi bathi kanti umuntu lo kusho ukuthi yena usephezu komthetho yini ukuthi uyakwanisa ukuthi enza amacala engagwetshwa. Abanye abantu abenza amacala amancane ukudlula wakhe basemajele. Sibona even abanye ade besebenzela yena esikhathini esidlulileyo abambalwa basejele ngendaba zokuthi ida baqamba amanga e-Congress or kukhona ubugeleka ababebenza be on behalf of yena uTrump. Kodwa yena uTrump nanka ama-Republicans asemkhululile khona manje abanye babo basejele.
Siyabona nje kulabanye abakhuluma besithi khonokho-ke kungalimaza kakhulu indlela okubuswa ngayo kwele Melika kulokho kuthiwa yidemokhrasi nxa ukuthi njengoba-ke sokuthiwa kalacala. Wena ubona zani kutshoni sibili kakhulu nxa usungajula nje ngamafitshane?
Hayi, khona idemokhrasi sekuyilimazile kakhulu idaba lolu lwe-impeachment ngoba abantu balapha bakholelwa kakhulu ukuthi akula muntu ophezu komthetho. Kusho ukuthi ngendlela idemokhrasi erana ngakhona asingeke siyifanise le ndlela maybe iRussia eranwa khona nguPutin onguyena umntando kaphiso. Lapha yindaba ludaba lokuthi upresidenti akusiyo inkosi ukuthi wenza umathanda kula ma checks and balances akhona that's why abayibona ababhala iconstitution yanana benza kanjalo ukuthi upresident kube la ma checks ukuthi kube lelibandla ele Congress elikwanisa ukuthi hayi lichuke ukuthi hayi ndoda la usuphume esiporweni la and akusikho i-democracy ethi ayikufuni lokhu. So lapha sesibona ukuthi ama-Republicans asekulahlile konke lokhu okokuthi kube leyo opportunity yokumake sure ukuthi upresident akenze umathanda.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ezimele yedwa ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika edolobheni le Virginia. Ingoma ka Novio Siegel intombazana edabuka kobulawayo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana kwenkokheli zogatsha labasakhulayo bezanu-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingenelisa ukuthi lilalele njalo uhlelo lwethu ebulenjini ku-intanethi ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.